Izitolo zaseJube zisungulwe ngomnyaka ka-1969 kodwa kuze kube lalamhlanje kulamagesi kulendawo osekudala ukuthi osomabhizimusi bengathuthuki. Iningi kulendawo lisebenzisa ama-generator okudala ukuthi babe lendleko zokuthenga amafutha okudumisa limthina. Umnumzana Herbert Ndlovu yisakhamuzi saseJube njalo uthi sesiside isikhathi bengela amagesi.
Ibhizinisi le ibunjwe kudala kakhulu bekuseze irodisi. Irodisi iphele ngo-1980 lanamhlanje lokhu lapha singalamake. Siyacela lathi ukuthi nga ihulumende kumbe ini isiphathise isinikeze amagetsi ukuze lathi sivuleke phela sizuze imisebenzi. Kuningi esifisa ukukwenza la but sihluleka ngenxa yokuthi akulamagetsi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungile Ndlovu othengisa inyama uthi bagcina beyilahla ngoba sibolile njalo uthi inkokheli zombusazwe zihlezi zibathembisa ize.
Mina ngirana ibhusha okwami kwezandla lebookstore. Amagetsi sesithole nzima sebenzisa igasi. Utshwala buyasibuthengisa buthisa, ama-drinks ayatshisa, inyama yethu siyabiyabi-right but igcina ibolile nasiyilahla. So siyalimala kakhulu kuleyo ndawo ukuthi igasi njengakhathi sikuyatshisa inyama iyabola. Iy'nkokheli ziyakwazi ngoba la ma sikhuluma nje ma besivakatshile babefike bekhuluma ngoba sithembise kodwa babuyi bheki.
Unkosazana Sokoluhle Sibanda othengisa utshwala uthi balahlekelwa ibhizimusi ngenxa yokuswelakala kwamagesi lokhu.
Uhlupho esilalo ngolwamagesi. Abantu ama-customers ethu ayanatha utywala lokunjengamabhiya so ayabe engaqandi. So besicela uncedo olungabe lungasinceda ngamagesi ukuthi lathi ibhizinisi lethu lihambe.
Esinye isakhamuzi umnumzana Colin Mathema uthi amathuba omsebenzi alakho ukuvuleka ngakuthe kwaba lamagesi kulindawo.
SAJube Business Center akula magesi. Abantu abathi bayafuna ukuwelder, bayafuna ukwenza eminye imisebenzi yokuthunga njani njani, kodwa ngokuswelakala kwamagesi akula into engenzakala ukuthi sincedakale uhulumende lathi abantu abethu baphathiseke.
Umnumzana Thabani Ncube uyethesa uhulumende umlando kungathuthukisi indawo yaseJube.
Uhulumende kumbe kayiboni kumbe ayikho kumephu kuhle kumbe ayazakali yini ngoba yona ngokwayo sibili ngokuthuthwa ngokwakhiwa kwayo kumele ngayindawo leyi township ngoba ineminyaka mina ngingazalwa ivele khona mina sinyathi ngikhathi ndiye 44 years so ngathi imvele ngizalwa ngathola ivele khona indawo leyi so but lokhu inje kusentuthwini akulamagesi.
Ngaphandle kodubo lwamagesi abezitolo bahamba umango omude besiyadinga amanzi njalo bathi kuyadingeka ukuthi ufake isikotho eduzane lezitolo ukuze amanzi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngiseseJube eMzingwane ngingu-Albert Ncube.